sicher eleso kusukuthi khona the president is illegitimate that is into chai illegitimate crisis ni problem esinayo eh iproblem ukuthi abantu bakhona bona bavatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza oni nabina but ngitshela khona akuna live eliza kwathiwa akuna live elathiwayo but ingeza kwenze ayina ikutshontsha ngoba sikwazi ukuthi izalo PF iyatshontsha abasekeli bakhona bona laba abasekeli izalo PF ungababoni besekela so bayatshontsha they are benefiting why samasupporters abo lana-NP chicken in akuseye masicken in abazayithiwa so kwaphelela khona phambi so akula lutho luzahamba vele ama-elections nxa e-disputed yonke into iba disputed and thina sizakontinua siloko sikhuluma ukuthi ama-elections atshontshwa ingungu yokutshontsha kayitshayeki uyayithanda nabanikazi belalile so yikho sukukhona i-situation ekhona whether izalo p f iyafuna kumele ayifuni izalo p f imele ikwazi ukuthi abanikazi belizwe ngabantu abavotayo lanqani singavotanga but niyakwazi ukwenzakalayo lapho ukukhuluma ngama-m p zethu namanga i-propaganda bazama ukuthi bayithengise because izalo p f isiphelelwe okweqinisweni labo
ye khonapho-ke mzaka weziyawubheja umama lapha ugangara ukuthi hhayi vele loba kuthiwani lokuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhiwa ilizwe akwaneliswa lokho ngoba upresident uyi-legitimate ngaso upresident okhethwe nguzulu ngokuthi kwakhe
hayi okhuluma ukuthi upresident i-legitimate ngubani ngiyomele simbone ngoba as far as we are concerned an illegitimate president does not go to UN upresident wethu ube ku-UN ngoba is a legitimate president amanye ama-head of state they are busy ngethe lezimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi upresident u-legitimate bathi lizaliyiphambili izwe liyaphambili leli we were developing this country before election and siqhubeka siyaphambili sidevelopha ilizwe leli lobaba umnankakwena lebebe lokho besithi i-legitimate bayafika again next 5 years lokho beqala besithi i-legitimate i-legitimate zekwala 45 years engene futhi olandelayo ezanu p f evotele lokho besithi i-legitimate abanye belokho besifa beku-opposition bekhuma i-legitimate upresident is not an illegitimate president is a legitimate president by virtue okuthi uthethwe ngozulu olezimbabwe imajority yezimbabwe abahlala lapha ezimbabwe so kathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo bakontinua baya phambili ngempilo zabo besakha ilizwe labo so akula lokho ukuthi i-legitimate lokhu ngabe u-illegitimate ngabe kahambi kuma-international fora ngabe kabizwa ngoba i-legitimate
ye mama kwangwara
ilizwe liyaphambili bayayakha sibili bayayeza ama-investors wona la vela emazweni abathi i-legitimate
ye akumphendule mama kwangwara
yathathelwa leyayinikwa uthi yikho kuthenze ukuthi khona amanye amazwe wona wawakhuluma ngawo this is 28 namhla sizaphenduka futhi sikhuluma sesikhuluma enye indaba 2008 bayenza njalo izalo yitontile election kuseselo mgali bezenza bona izanqondo kodwa wacina kuphuma indaba ye-g n u eyaye yaba khona ngo-2009 why kwaba le-g n u yena umgabe wayewinile so asimenini into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala abantu bayakhala ukusumangala ukuthi owavotela izalo wakhona yena leyo akathi khona yawina ngobani why izithi abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona iveki ihluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer but they were working from an answer ukuthi i-deal mele awu because babetshele ukuthi i-deal mele awini ukuthi awine njani yikho lapha kokuba khona le nkinga yikho sibona-ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer even those that voted for ZANU PF they are still going to suffer
bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba
udubeka sonto engesekelisi ukubusa ilizwe esikukhangelayo sikhangela i-ideology ezanu p f i-ideology esuthisa abantu abaningi kathesi singakhangela umsebenzi eyenzwa ngubaba umnankagwa uyasithengisela ukuthi izimbabwe kuyasuthwa so lokhu ababefuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma-western countries ukuthi ebe ezesibuza yikho abantu bezimbabwe bathe no pretty ballot i-aid ayikhulumayo asiyifuni vele i-aid le ikhuluma nge-aid encitshi izeki izeki ayilandaba le-aid ama-elections sephelile so akulanda abantu ukufuna unqedwa iAmerica ukuthi ikhathi 8 la isiko okutshela ukuthi silegitimate ngoba sikho legitimate. Ilegitimate ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot.
AmaZimbabweans avota, AmaZimbabweans avota ngokuningi, AmaZimbabweans avotela upresident uNelson Chamisa, izalo yatshontsha. Umnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe, kodwa esikwaziyo ukuthi uzatshintsha. Whether bayafuna kumbe kabafuni gift, bazavuma kuphela ngoba ilizwe lakhona soze libuseke.